Lisithola ama-reports lapho ukuthi kulabantu abaningi ade befuna ukuthatha izithupha, particularly laba abalahle izithupha ukuthi phabe beqotshwa ngendaba yokuthi kuthiwa bekumele bebhadale ama-$10. So iningi labantu bebengela ama-$10 zona lawo. Njalo le ukuthi kwezinye indawo ukuthi thiwa imitshina yangkhona, like for instance I think he talks okule registration center emachibisa, akulalutho olwenzakele ngendaba yokuthi umtshina wakhona adufile. Njalo kuthe sisibuzisisa abanye, iningi labantu vele khanye ngani kabakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo, ngoba khanye ngani abantu be-registry akula advertising abayenzayo. Thina sabe sikhangelela ukuthi ikakhulu la nxa kulo hlelo olunjalo olwenziwayo, will they expect ukuthi like njengakithi sihlala khona kuyaba lezi ncwadi, ukhansila yabhala incwadi le ibhodi izindlu zonke esabe sesigabeni itshela abantu ukuthi kulo hlelo lelo.
Lona uhlelo lokubhalisa ukuvota lizwa kuthiwa luyaqala nini, njengoba sisizwa ukubana imitshina yokuthi abantu bebhalise isikhona elizweni?
Izeki ibike anonsa yayithengo ngenyanga lezayo eka-Okthoba, but singazi ngoba thina as far as our concerned uhlelo lolu awuphongi ukugijimela nje. Kumele uqalise ukuthi one, kumele uthi nxa imitshini isikhona kumele kwenziwe lokho okuthiwa yi-pilot testing, and also enye into ekumele yenziwe, kumele kufundiswe abantu bona laba azabe berejistisa abantu ukuthi imitshina yona leyi isebenza njani. Ngoba khathesi akusafani la kudala laphana ukuthi kwakuphiwa amafomu abantu bebe bephonga ufila kufomu kuphela. Khathesi it's an issue yokuthi sokufuna izinto ze-technology. Abantu bona laba bazafumele befundiswe ukuthi nxa bethatha ama-fingerprints basikana njani iminwe yabantu ukuthi iphume emtshineni, kumbe ama-photos nala impikitsha babathatha njani. Bathi yebo kungo-October, u-October sokusela singathi amaviki angaba yi-4 ukuthi afike, but akukabi le-training, akukabi le-pilot testing.